Umthetho o-Section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi u-town clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha lapha nakhaya lobulawa usodolobha ngubaba uSolomon Mkhulu. Akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi uKambarami ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi. Ngakho ukumiswa kwa-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Singathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hhayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle, kambe ubona ngazani ngabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu ngoba u-acting mayor kalawo nalawo amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo-ke kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani uthethisana-ke lo mnumzana nasekambarami. Emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo kithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nhle, yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni ilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bekuxotshwa ofisini uzama ukubatshela ukuthi hhayi, melelani umeya, umeya nguyofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engiphambanisileyo. Uthola abantu sebesuka bekuaccuse of i-corruption. Ngibona ukuthi ufakwe ekhoneni wacina laye eselahleka esethethisa okungisemthethweni okungaqondanga. Ngokunanzelela kwami kufuze ukuthi axolise.